Ekhuluma leStudio 7 omunye wabakhokheli benkonzo uReverend Useni Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso eyeZimbabwe Christian Alliance uthe bahlanganise amabandla ehlukeneyo ukuze kuthandazelwe ilizwe.
Besihlanganisa amabandla akobulawayo ukuthi sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe.
Umnumzana Lungile Ndlovu ongumhlali wakobulawayo uthe ukuthandaza kusiza uZulu ahlale esethembeni njalo ukubambanisa abantu.
Imthandazo sibone ngani iyancedi ngoba yenza abantu bahlale besethembeni, abantu bathandazile sibili izinto zenzakala.
Osebenza lenhlanganiso ezizimele zodwa umnumzana Mthokozi Sindebele uthe kuyancomeka kakhulu ukuthi abezokholo benze umsebenzi oncomekayo kakhulu njalo kumele imithandazo iqhubeke kuthandazela inkokheli ezintsha.
Okwenziwa ngamachurch okuthandazela ilizwe kakhulu sikhangele ibanga esingena kilo kuyenzeka kakhulu.
Unkosikazi Nkosi Nesisa Thambo uthe ukuthula yinto efunwa ngumuntu wonke elizweni ngakho kuyasiza ukuthi ilizwe lithandaze ndawonye.
Ukuthandaza kwethu kusebenzile kakhulu ngoba konke kwenzakale ngokuthula. Asizange ukuthi abantu balimele, akula bantu abatshayineyo, akula bantu ababulaleneyo. Ngakho hayi, uNkulunkulu usebenzile sibili, lama-church asebenze kakhulu ngokuthandaza.
Imithandazo yokuthi kube lokuthula elizweni yamukelwe nguZulu elizweni lonke jikelele. Amalunga edale lephalamende lawo aqale ngokuthandazela ilizwe emveni kokuqhuba umhlangano wawo wokususa umgabe esihlalweni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.